Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 15 kuLwezi 2022 ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Abantu abanjengabobaba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail. Kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathileke kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo.
Kukhululwa ngesibambiso sebail amalunga ebandla le-CCC etheswa amacala okutshotshozela uDlakela.
Kufuze kube lezinto ezilungiswayo. Kukhona okuningi okonakalayo kusukisela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Iqhula le-Commonwealth lixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. EleZimbabwe namhla lifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idale le High Court namhla livumele amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alichumilane 14 ukuba hlawule isibambiso sebail kulandela ukuvalelwa kwabo entilongweni okwensuku ezedlula ikhulu lengxenye 153. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Amagqwetha athi amalunga e-Triple-C avunyelwe ukuhlawula inkulungwane ezingama-50 zamadola eZimbabwe, $50,000, umuntu munye ngamunye. Umthethwandaba uthe akumelanga baphazamise udaba lolu ngokuxoxa labafakazi, njalo kumele behambe enkambeni zamapholisa insuku ezimbalwa ngeviki betheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Omunye wabo umnumzana Job Sikhala omele iZengeza West edale lephalamende lokhu evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison. USikhala obemiswe lamhla emthethwandaba lapho obekumele kuqale ukuthethwa icala lokutshotshozela uDlakela eNyatsime kulandela ukubulawa kuka Nkosikazi Mo Blessing Ali ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezano PF. Umnumzana Godfrey Sithole omele iChithunguza North edale lephalamende owayevalelwe loSikhala labanye uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngeviki ephelileyo. Abakubandla le-CCC bathakazelela ukukhululwa kwabanye babo loba belokhu bekhala ngokuvalelwa kukaSikhala. Igqwetha labalitshumi lane laba umnumzana Nobu Chinawu uchazisa okwenzakale emthethwandaba.
The judge stated that the matter had taken too long and the investigations had taken too long.
Umahluli uthe udaba lolu seluthathe isikhathi eside, lophenyo lwakhona seluthathe isikhathi eside. Ngabe belikhona icala kulolu daba, ngabe kade lathoniswa. Okwesibili, umahluli ubone ukuthi indawo yaseNyatsime yake yaba lomsindo, ibukeka sengathi sithule, ingasekho ingozi yokuthi abasolwa babuyele kiyo.
It was no longer a risk to have these accused persons out on bail.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba, okubandla le-CCC, uthi akubamangalisi ukwenziwe lamhla ngomthethwandaba.
Thina abantu njengabahlonipha ke umthetho welizwe lokunanzelela ukubana kufanele sihloniphe ama-institutions elizwe, noma ke silokuzungeza lokungasukiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhloniphayo. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana Honorable Job Sikhala ethole ke ukukhululeka kwakhe.
Umnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF uthi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba ikhululekile imithethwandaba eZimbabwe.
Ukhulumene kangenele kwamakhotha, amakhotha azidecided, amakhotha azenzele isinqumo zomsaba sithethele yokubona kufanele. So amboni ukuthi abantu ekucineni kwelanga abantu bangagcona uhulumende bethi uhulumende nguye esethenga baphiwe ibhel ngakuthi kulezi zethekele amanga lawo asoqinise lelo
ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube uthi kwakumele abantu laba bephiwe isibambiso sebail besanda kubotshwa
abantu abanjengalapha bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail abantu abanjengabo baba uSikhala bekufanele ukuthi ngabe dala bathola ibail kodwa iyasetshenziswa ukuthi kujeziswe abantu abathile kakhulu abavela emaqenjini aphikisayo yibo zathola sebesalelwa ibail kodwa befanele ukuthi bayiphiwe
isikhulumeli sebandla leTRPC unkosazana Fadzai Mayere uthi kumele kukhululwe uSikhala ngoba ulelungelo lokuhlawula isibambiso sebail uSikhala ubesemthethwandaba lamhla obekumele kuqale uthoniswa icala aletheswayo elokutshotshozela uDlakela lokhu kudluliselwe phambili ngoba amagqwetha akhe afuna ukuba umthethwandaba uvumele ukuhlawula isibambiso sebail ukhangelelwe ukuba uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine kusenjalo umdeni kamuyi uMo Blessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngamalunga ezanupf uthi kumele uSikhala akhululwe ngokutshetsha ukuze azebamela kudaba lokulungiselela ukungcwatshwa kukankosikazi Ali. Nginele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamele inhlanganiso yamazwe ayephansi kombuso wakwale Bhilithane Commonwealth sebehlangene labanye abantu eZimbabwe lapha abahlolisisa isimo sezombusazwe lokunye elizweni leli elakhutshwa kunhlanganiso le ngowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba iqula leli liza kwenza imihlangano embalwa lingakagqibi uhambo lwalo kusasa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Iqula leli selenze imihlangano embalwa labenhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo loluntu intatheli izindaba ezifana lomnumzana Hopotshingono labanye. Abakuqula leli lwabo olukhangelwe ukuhlolisisa isimo sezemithetho ukuqhutshwa kokhetho kanye lezelungelo likaZulu. Inhlanganiso yeCommonwealth yachaphazela kakhulu eZimbabwe isithi iziphathamandla zebandla elibusayo zazikhahlameza uZulu njalo zazivimba ukuba ilizwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Isigodlo seBhilithane laso salile namhla ukukhuluma ngohambo lolu. Iqula leli likhokelwa ngumnumzana Louis Franceschi. Omunye wabaxoxele iqula leli umnumzana Musakika okunhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum.
Sezimbabwe Human Rights Forum tasangana ne-delegation ye-Commonwealth Secretariat.
NjengeZimbabwe Human Rights NGO Forum sihlangane labo abe-Commonwealth sibatshelile lokhu esifisa ukubana bakukhulume njalo kwenziwe ukuze iZimbabwe ibisele ku-Commonwealth.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi bazahlangana lequla leli.
Sinxusiwe liqula le-Commonwealth ukuze sihlalisane labo phansi sixoxisane kabanzi ngezombusazo weZimbabwe. Thina njengebandla le-MDC sikhangelele ukuthi sixoxe labo kabanzi ngendlela abantu abaphathwa ngayo, amalungelo abantu, ngendlela esifisa ukuthi ukhetho oluzayo luka-2023 lokhetho nje jikelele ukuthi lwenzakale njani kuleli eleZimbabwe. Kanti njalo sizaxoxa labo ngama-sanctions, indlela esibona ngayo lendlela esibona esithinta ngayo njengelizwe.
Abamabandla ezombusazwe agoqela ele-Citizens Coalition for Change zaphu lamanye balile ukukhuluma ngodaba lolu vesithi baza kwethula impiko yabo kusasa. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumele leZimbabwe lilungise udaba lokuvikela ilungelo loluntu ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo lokunye ukwenzela ukuthi libuyele kwinhlanganiso ye-Commonwealth. Umnumzana George Charamba umsekeli kamabhalane omkhulu ehofisini kamongameli labaphatha intambo bakahulumende uthi bafisa ukuba wonke amazwe akunhlanganiso le akhulume ngokubuyela kweleZimbabwe ku-Commonwealth. Umnumzana Lenos Mhlanga ingcwethi kwezombusazwe uthi eleZimbabwe kumele lilungise okufunakalayo uma lifisa ukubuyela kulinhlanganiso.
Abantu laba abaze ukuzohlaziya ngomumo olapha bebengabantu abakade bevele sebele njongo ukubuyela ngona sizabuyela. Kodwa okuseleyo ukuthi thina ngakithi ngodaba lezembangazwe lokunye okuningi esikusolayo kufuze kube lezinto ezilungiswayo, kukhona okuningi okonakalayo kusukusela leso sikhathi esasuka ngaso ku-Commonwealth.
Umnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiswa eZimbabwe Editors Forum uyakusekela lokhu.
Intatheli zindaba ziyabotshwa, intatheli zindaba ziyachaywa, intatheli zindaba ziyahlukuluzwa. Opposition ephikisayo ayilawo amalungelo ukuthi benze ama-rallies abo. Sathola ukuthi ama-politicians abo yiwo abotshwayo, abeqembu elibusayo eZANU-PF abakhanga bengabotshwa, lo abephule imithetho. So yizo izinto i-Commonwealth elande ukuzozikhangela la.
Umnumzana Bengezela Gumbo okuhlanganiswa eZimbabwe Democracy Institute uthi ele Zimbabwe selilungele ukuphendukiswa kulumanyano.
Ungathi ngakhayela amazwe phakathi ku-Commonwealth ye-Africa ma kungasetshenziswa ama-conditions asemazweni alawo ekukhompuyela iZimbabwe, iZimbabwe silakho ukuthi ingangena ku-Commonwealth ngoba kulamanye amazwe phakathi iZimbabwe yenza ngcono udlula wona.
Ele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela ukususwa embusweni kukaMui uRobert Mugabe libutho selizame ngamandla wonke ukuba libuyele kunhlanganiso ye-Commonwealth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe namhla selifikise iminyaka emihlanu kulandela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni libutho. Izimoto zebutho zaqala ukubonakala zilubhekise eHarare mhla ka-14 kuLwezi ngo-2017, kwathi mhla ka-15 emadabu kakusa owayeyisiphathamandla sebutho uMnumzana Sibusiso Moyo wethula umbiko emsakazweni we-ZBC esithi ibutho lase lidilize uhulumende kaMgabe ngoba wayesehluleka umsebenzi, kanti laye uMgabe wayegonjolozelwe ngabantu abayizikhohlakali. Iziphathamandla zeZANU-PF eziningi ezigoqela uMnumzana Jonathan Moyo lo Xavier Kasukuwere babaleka baya kwele South Africa, kwathi abanye abafana loMnumzana Ignatius Chombo babotshwa. Esethethe intambo zombuso, uMongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho lokuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa ibandla le-CCC lithi uMnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMgabe. UMtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo kansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Dlovu.
Sesenelise iminyaka emihlanu singene eDizena, sithi siphuma endizeni elamanzi abilayo kaMgabe singene eDizena likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikaMgabe kwaba wesi lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi uMgabe yethuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule ama-biscuits ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube $75, $8 khonangale, isinkwa sasiku-$50. Impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikaMgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi ufuna ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibo kambe isikhathi sikaMgabe kwaba negogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayijamara banyamalala, oPatrick Nyabanyama banyamalala kuze kube lamhlanje uKenkala wabulawa. Lakhathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampa abavaleli abantu benyathini abesicungisa sekwekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa umele edalela ephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenenisa inyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambiso bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Ikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu, ukansila webandla le-CCC wobulawayo. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Abantu abale iqiniso abatsho njalo abathi bona umgqabe ababonti wathuthelwani. Abantu bonke akunamuntu owayesevele esefuna umgqabe ngalesani sikhathi. Wonke umuntu wayengakamfuna umgqabe khona pha. Ngitsho lephathini ke-ZANU-PF abantu bathi befisa ukuthi umgqabe ngabe uyaphuma. Yiko kwatshengisa okwatshengisela kwabantu kwabakhona kwabakhanya baphuma egcekeni ukuthi nabantu bonke amabandazi ombusazi atshiyeneyo amanyana kwamanyana khonafana kwathakazelelwa ukuphuma ukususwa kukamgqabe laphana. Ngezinye indlela-ke engingathanda ukuthi ngikutsho Nkomoyo ukuthi umumo lowu wona umgqabe wayevele sekhulile sengasakwanisi sengasayenelisi lutho umgqabe niwayezilawula izinto umgqabe wayengasazenzeli. Bangatsho njalo abantu bethi bona hhayi ngalesani sikhathi kwakungcono kulalapha kathesi kodwa khangela phela Nkomo kathesi kulokuthula elizweni njalo abantu bakhululekile ngesikhathi sikamgqabe abantu babengakhululekanga babesesaba babekhuluma bethalaza ungakhuluma kubi ukhulume kubi ukhulume kubi ngokhulumente wawuthalaza kathesi bazikhulumela bachothoze uhulumende ngendlela yabo abafuna ngayo.
Ukhuluma ngenkululeko uthi abantu beZimbabwe bakhululekile ukukhuluma yiloba yini abayifunayo kodwa sikhuluma nje ezinkantolo kugcwele amacala abantu asebebotshwe besetheswa umlando wokuthuka uMnangagwa ngokukhuluma nje ukuthi uMnangagwa uyehluleka umsebenzi singathi inkululeko yini le
wawankomo. Angibalele khonapha kwistudio ithina thina sinje mina nzake ngize siyakhuluma sonke sinabezanu phiya banzake ngize umuntu othethisa umuntu kodwa ngiyanilalela abantu be-opposition laba bahlala besithethisa sonke zonke ngenhlamba ezisabekayo singabantu ngathi kodwa sesikuyamukela ukuthi hayi vele ngabantu abagangileyo laba bantu abanye ugade umuntu othethisa umuntu ongomongameli abamthethiselani vele umongame ingabe ungasoli into lapha ayenze khona kubi
umongameli. Umnumzana Believe Gawule, ngiyaxolisa umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungamile Inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi kulakho ukuthi kumiswe impi yelizwe lakhe lele-Russia uma ele-Russia lilesifiso sokwenza lokho. Umnumzana Abiy Ahmed, umkhokheli wakwele Ethiopia, uthi uzimisele ukukhumisana umlotha lamalwe cacha asesigabeni se-Tigray. Umongameli Joe Biden wakwele Melika, ukwele Indonesia emhlanganweni we-G20. Kusigaba esihlolisisa ezombusazwe lezamabhizimusi, namhla sixoxa lomnumzana Bethwell Khabo, umqondisi wenkampani ye-Bethwell Investments.
Ngithenga ama-business consultant, siyasiza amanye amakhampani amancane ukuthi bengasebenza kanjani ukuze amabhizinisi abo engawi. Ale emile kuqhubeke siya phambili. Lokuthi-ke njengoba siye sibona ukuthi amabhizinisi amancane ayaqala asungulwa kodwa ayehluleke ukungena kumakhethi ukuthi asebenzisane lamanye amakhampani. Yikho lapho esingena khona thina sesisiza ngokubonisana nabantu abasungula amabhizinisi abo ukuthi ibhizinisi iqhutshwa kanje ngendlela efaneleyo. Kulokhu esiyabe sikufundisiwe. So siyabe sifundisa kulabo abanikazi amabhizinisi ukuthi beqhube njani amabhizinisi abo besenza konke kusemthethweni.
Akusiqhathele okunye okwangikhona elibachathekela khona.
Okunye kakhulu ukuthi manje siyababonisa ukuthi sesiphila esiyosithi yi-global market okokuthi uyayenzela abantu umsebenzizi nabantu abasesesiya abasesiya kwamazwe ubayenzela wona lapha bekhone ukubonisa izinto zabo like i-internet uku-advertise siyabalungisela ama-website. Kodwa ekuqaleni before sifike lapho kule zinto esizenzayo ezokuthi umuntu ma esungula ikhampani efuna ukuyirejista kumele aqale abeyazi ukuthi into leyo angena kuyo iyinto enjani kuzofunakalani ukuthi ibhizinisi yakhe liqhubeke lisiya phambili. So siqala siwafundise lapho siwabonise ukuthi no ungakaqali ukusungula ibhizinisi lakho kumele ube yazi i-B, C, D izinto kumele uzozenza ukuze ibhizinisi lakho liqhubeke lisiya phambili. phambili. Then masu ya phambili state wu register also sebafundisa ukuthi kumele bayenze njani ama returns, babhadala njani ama tax abo ugovernment izinto ezinjalo nokuthi abantu bebe lamaphepha afaneleyo. Njalo sibabonisa lokuqakatheka kokuthi umuntu ayenze ibhizinisi elamaphepha afaneleyo wonke ukwenzela ukuthi angazothola izinto ezizomphambanisa lokumhlukumeza ekusebenzeni kwakhe.
Libahlawulisa malini njalo abantu bakuthola njani?
Inhlawulo abazihlawulayo abantu sokusiya ngokuthi kunama-package ahlukeneyo kula esiyake siwathe ngama-fill package yokuthi siyake sizokubonisana nawe siconsultana from registration and before even registration up to i-business yakho sisebenza. So uzothola ukuthi ku-package enjalo abantu labo sizobahlawulisa imali esiya ku-600 engamadola asa-America. Kodwa ukhona omunye ongathi hayi mina ngifuna manje ukwenzela i-registration process kuphela kuthole sizonihlayelisa imali engange-$100 yokuthi siyi-registile sikuthiwe sine-experience khona ku-operator. Then uthole futhi ukuthi kulabanye abazothi after that sizofuna ukuthi sibe ne-website, sizofuna ukudraft ama-market strategies, ama-company policies. So sokusiya ngokuthi umuntu uthe ufuna i-package, so ama-package ayahlukana-hlukana. Abantu bayabuya futhi noma emahhofisini sikhulume sibakhonsulte. We can also do athwathi ngama-virtual consultants okuthi siyakhona ukukhuluma nawe sikubonisa izinto kulapho khona sisebenzisa i-internet.
Yes, sinike-ke inombolo zakho.
Lo +263 718 304581.
Iphinde njalo
263 718 304581.
Umnumzana Birthwell Khabo ngumqondisi wenkampani ye Birthwell Investments ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Abahlali baka Ward 2 esigabeni sensiza eMathebeleland South bakhala ezimathonsi kulandela ukuthathelwa amasimo abo lokubhidlizwa komfula unsiza osugugudeke okumangalisayo ngenxa yokwenziwa yinsiza China Mining Company emba igolide kulindawo. Izakhamizi zithe abadabuka kwele China babuya lemichina baqala ukwemba bengakhulumisananga labo. Bathi kumele baphume baphele esigabeni lesi. Kubika intatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Spanda.
Inkampani yeNsiza China Mining Company isidala umonakalo omkhulu emfuleni uNsiza ngoba iphosela ingcikeza yonke yokwenziweyo emadlelweni lezinye indawo. Izakhamizi zithi zikhathazekile ngokwenziwa inkampani le esingcolise imigodi yamanzi njalo yabhidliza umfula lo abawusebenzisa ngendlela ezijiyeneyo. Mnumzana Jethro Ndebele uthi badlela-ke evalweni ngenxa yokwenziwa-ke yinkampani le.
Igolide leli baligezisa ngama-chemicals awo ama-mercury lale amadiyakula ama-differences asiyazi kahle kahle i-mercury abanjani abayisebenzisa begezisa ini igolide leli. Njalo begezisa i-mercury leyo ingena khonapha emfuleni ukuthi njengakhathesi sokuyi-rain season nanzelela ukuthi-ke i-chemical esingene lapha sumele ikhukhulwe ngamanzi ihambe indawana yonke yomfula iziyegcina kubo-west kusiya khona lokubo Limpopo okungangokuthi izinto izifuyo zonke ezinatha kulowo mfula kusiyakuthela kuLimpopo ziyokufa. Nga uhulumende esizwela ukuthi abantu bami bakufa next 2 years singathokoza njengezakhamizi ukuthi uhulumende wethu senzele kuhle.
Amathana la abuya lezisebenzi zabo ezingasizo zesigabeni enye zivela eChipinge. Izakhamizi zithi akulalutho ezilutholayo kumbe usizo oluvela kokwenjiwa ngabantu laba. Mnumzana Jonathan Gumbo uthi uzwa ubuhlungu wamagama ngokwenzakalayo.
Ngoba azange saziswe ngokuya kwabantu labo. Kukhona abantu sebekhona nje sebezinzela abakwenzayo. Asiyibontiyanga.
Umnumzana Thematanda Piri uthi ziphelile izifuyo eziwela emgodini agedwa yinkampani yeNsiza China Mining Company elabaqondisa abagebha igolide ngamehlo abomvu.
Sesikhale saze sathula izinyembezi sibonte akulanto encedayo ngoba amaChina la ngxanga kungaphambani sebengabesithathu. Wabuya abanye bazama ukuxotshwa kwabuya enye itimu yasebenza la iyahamba. Kathesi sibiseni abanye futhi njengokubona le mfuleni futhi sokuze sokulomgwaqo emfuleni eceleni kuzimfuna sidukeleke. Khangela even khonapha esime khona yalibona leli godi waqhamukela inkomo khonapha zayiphandi sidodi.
Unkosazana Sibongile Khumalo uthi kunobukhohlakali obethusayo ngoba usobala ukuthi inkokheli yesigaba lesi ifumbathiswa yinkampani le.
Uhlupho olukhulu ngolomfula, uhlupho lonolo lwamaChina. Kunabantu inkokheli ezigangileyo. Singakubiza sithi iganga ngoba ekuganga nakulelinye ibala esingasubstituta ngalo. Singathi thina abantu laba abagangileyo, abantu abadla bangasuthi, abantu abafuna ukuthi zonke izinto bazibone zifida abantu babo bayathatha amachina la bafake ezigabeni ngokungekho emthethweni bethemba ukuthi akula muntu ozabenza ulutho. Akumele amachina ahambe.
Umnumzana Zezwe Ncube owathathelwa amasimu wafika ephanyeka udaba lakhe ke ku-High Court koBulawayo.
Ngingazama ukuthatha indaba le ukuthi ngiyise High Court. High Court ngahamba 5 times. Kwaba le percentage abathi hayi wena kade uvele indawo engeyakho le kukhona esingabunika khona.
Isikhulumeli sebandla elibusela leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo laye ke uthi ke amachina kumele alandele isivumelwano abasenza lohulumende.
Uma uhulumende sithi uyangena phakathi kwezivumelwano lezi labo abantu abalandele indlela ayiyo ababeyithembisile ukuthi ingaphambanisi impilo zabantu, impilo yezifuyo, impilo yezinyamazana nabantu abaphila ngezifula zolezi.
Umlisa wephikelela kwathi umnumzana Cuthbert Ndlovu ohlala esiqintini owenziwa igolide yenkampani yensiza mining company uthi okwenziwa ngabadabuka kwele China sokuxabanise izakhamizi.
Sinamachina, sinabantu abatshekitshayo abagcine besenza ubugebengu, sinabantu ababuya abathengisa imizimba around. Satshelwa thina kwathiwa bazorehabilitate umhlaba bazolungisa la okwakugibhe khona abotshekitsha babegibhe khona imigodigodi so bona bazosiga leya imigodi labo sokuyela khona izinkomo so kuthiwa bazogibha bakhiphe igolide then sebevala lezo ndawo.
Isigodlo someli welizwe lechina eZimbabwe uthe umsakazo lo awuqondise imibuzo yakuhulumende weZimbabwe. Inkokeli yomdabu ensiza ebalisa usobhu abalisa lomeli walindawo edalela ephalamende lezisebenzi kahulumende kuhlanganisela uSkomiji balile ukukhuluma ngodaba lolu le Studio 7. Umfula wonsiza mude kumagama njalo kulapha izakhamizi zensiza labo ziyindawo ezika khona amanzi yokunatha lokunathisa izifuyo zazo njalo zithi cabangela ukuthi amanzi la asele shefu ngengcezeza ephuma kwinkampani le igelezela emfuleni. Abakhokela inkampani le abasendaweni le balile ukukhuluma ngodaba lolu besithi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli lezindaba. Ngima le Studio 7 ngapha eFlaphusi Insiza District igama langu Ezra Jesus Band.
Kulomntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa obhubhe kunsukana ezedluleyo esanda kubeletha amawele. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lo nkosazana Precious Msimanga.
Ngithi ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithi usombane umntwana wakhona wathi kakwa so ngasenzi ukuthi akungcono ngimgcine kunjani ngingatshoni ngimthingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu asengidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa ngasekhaya esilabhusi ngasuka khona ngale esevuvuka inye lehanti i-b p labelaye ngathaba oBulawayo wazothola ivocha wahambe emzibikazi ekliniki bamtransfera to impilo basele sithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa azange aye kulebha sebazilebha
khonapho ubese le nyanga ezingaki
ezithe kumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka 1 bathi i-BP singalimaza abantwana or ilimaze mina so basele sithi i-best option ukuthi bam-operate ngasholebemelele isikhathi sakhe sokuphila. Ewe, wase-operate-wa-ke. Wenzwa kahle i-operation kwamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazothatha esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi udokotela wathi i-operation yakhe yenza kahle. Azange le nkinga le ngoba akazange abambe ikhanda kumbisise ubuhlungu hhayi. But benzekile ngahamba ngalo akho ntambama nje ambulezi nakathi avaleke kuphela umoya nje no way angathi wahamba njani papa. Samthatha samfaka emoteni sahamba naye empilo singena egedini lempilo zibe lawo abekemela kwabantu azakabi lithumele.
Manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo.
Bahlola manje sathi sesithi umuntu akhathele kahle babona ngoba babhale isihlahla kwamanje ukuthi ngiyathi i-understand kahle kahle i-understand kahle ukuthi bangathi kuyini.
Hayi silisizi kakhulu ngomonakalo lo. Abantwana-ke banjani ngaba yini?
Ngamankazana abantwana bazithilele ngamankazana.
Ulabani abantwana?
Sibonga. Nilayo le-5 years khathesi nendaba yokuphela ngayo le 5 years kathi somncane la.
Kuyini usizo ngabantu abanganceda ngalo?
Iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba bathi nathi uchaka wathamba athele inani wani yabantwana.
Lo nkosazana Precious Msimanga umama wale ntombazana etshone ngemva kokubeletha amawele. Siqhubekela phambili Namhla ku live talk sixoxa ngokugenqulwa kowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho. Singekehlukani sikhangeleni indaba ebezikhokhela namhla. Kukhululwa ngesibambiso sebhayili amalunga ebandla e-CCC atheswa amacala okutshotshozela uDlakela. Iqula le-Commonwealth ixoxisana labantu abaningi lenhlanganiso ezithiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Sengilivalelisa ke lapha balaleli, igama lami ngugeno Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.